into eqhakadekelwe ngohulumende yile uhulumende kumele alungise umumo lelendlela yokuthi osomabhizinisi bayenze umsebenzi wabo webhizinisi okuvusa umkhonomi ukwenzela into zihambe into yonke ivuke iqonde. Pho-ke lo mbuso okababa uMnangagwa ungene ngenjongo enjalo yokuthi ona asivuleni silungise sicente siwenze kube lula ukuthi kumbe ngubani lobani ofuna ukwenza ibhizinisi athole kusenzeka kulula kungela phakathi kwakho into eziningi ezihluphayo njalo ubugwelegwele bungani buqunyiwe wakwenza konke lokhu uhulumende kaba uMnangagwa. Ingqobe zasesala ke kithi mina lawe ukuthi pho thina siyenzani ukuthi into le ibe ngcono. So ukhanya ngathi thina manje yithi esesibulalana sodwa ngenxa yobuhwaba, ngenxa yemimoya emiye engayisiyo, ngenxa yezizathu ezinye futhi ezithiyethiyeneyo ezingaselani nokuthi ngabe sonke sesikhangele ukuthi kona sivuse umkhonomi wezwi lethu, sivuselele izinto into ziye phambili.
Mnumzana Ndlovu uyamuza ubabu Chuma uthi uhulumende wenza konke okufaneleyo, abantu yibo abazibulalayo, yibo ababulala umnotho welizwe.
Ye, ngihleke ngingahleki, ngiyamuzwa kaThuma lapho mzukulu wami. Akhuluma ngakho abakuzamayo ke lo mongameli wakhe uMnangagwa yikuthi ibhurugwe seligugile selilethenezi umuntu eligqoka lidabuka ezihlalweni lapho afake isigamba, nxa efake isigamba ngaphansi lapha lidubuka afake esinye, eceleni lapho edoleni lidubuka afake esinye isigamba. Ayisiyo solution. I-solution ukuthi uyengena esitolo uthenge elinye ibhulugwe ngoba leli selidlulelwe isikhathi. Ilizwe leZimbabwe lifuna i-administration entsha engela corruption ekwaziyo ekwenzayo. I-ZANU-PF phela nxa sikhuluma ngokudilika komnotho sikhuluma ngabo, asikhulumi ngelinye ibandla. Ukuthi Second Republic kufana lami namhla ngigqoke iyembe emhlophe, sasa ngigqoke luhlaza, sengisithi angisenguye Ndlovu, sengitshintshile ngoba ngitshintshe iyembe. I-system konke ukucabanga kwami kulokho kufanana. I-ZANU-PF i-economy bayibulala belomgabe bendawonye. Abasiniya kathesi kuhulumende kuhlanganisela yena-ke ongumongameli uMnangagwa, ebengumsekeli kamgabe, ebengu-senior minister, e-12 briefcase kamgabe kusukela ngabo-1798 khona ngale. Bakubulele bendawonye, yikho awasoze bakwanise kukuvuselela. Lelo liqiniso lele liphumayo. Okwesibili, intengo yezinto yempahla yama-services idetermina yi-market. Akufakwa mthetho ukuthi hayi kathesi kakube nje, kathesi kakube nje, hayi ababuye abaphizethi bazolayinela i-forex. Iyalayinelwa amaviki kumbe kuzokuphela inyanga, igarage lilayinile linga-alokhethwanga. Izimota ziyashona zilayinile, ifuel zingayitholi. Bezokusiba khona abanye abayithengiswa nge-forex. Ukuze sithi ke lami ke mana ngithengise nge-forex ngizothi ngikholeke ifuel ingatshoni ngilayinile, ngiyenelise ukuthi ngisebenze. Ilizwe kalisebenzi ngama-freebies ukuthi hayi mana sikudingela i-forex, hayi ikhonomi kumele izirane yona ngokwayo. Lokho kutshengisela ukwehluleka kwe-ZANU-PF. I-ZANU-PF igudu kakhulu entweni zokuriga ukhetho, but ikhonomi ukuyiriga kuyabehlula. Yikho thina sithe kumele baphume ke kungene abanye phela labo babonakale. Akungeni i-MDC ike isebenze abantu babone ngoba kuyangena isikhathi esincane ngohulumende womanyano loka-2009.
Mnumzana Chuma, uyamuzo babu Ndlovu kuluma ngesikhathi sika-2009. Lapo okwaba lo hulumende wenkazatho khona, hayi umumo waba muhle elizweni. Kuyini okuhluphayo kanti ukuthi babu uMnangagwa akhulumisane lo Chamisa njengokukhuthaza kwabantu abaningi?
Ubaba uMnangagwa ngithemba lamuzwa lonke ekhuluma even ngemva kokhetho, waze wakhuluma specifically sikile wathi kona babajamisa umnyango wami uvulekile, izandla zami zelulekile ubana buya singene sisebenze ndawonye, ngoba lawe unje ulakho okukhulu oza kudlala lapha elizweni lethu eleZimbabwe ukuthi kuye phambili. Umbuso womanyano lwana o-GNU wasebenza, usetshenziswa ngokuthi amazwe wonke la ayevele esivalele phandle avuleka aqala ukubisa imali elizweni leZimbabwe. Yiyo i-solution efunakalayo la even lakathethi khona. Kulokuthi sidonselane sishiyale sishiyale silimaza abantu. Ufuze ngabe sesifike esibangeni sokuthi ona sonke siyabuya. Yabona ukwehluleka kwelizwe kathethi akusakusekithi ukubela ukwehluleka kumbe okwezakuthethi njengokutho kamalimami lapha, no. Sokutshengisa lokuthi mina lawe nomalimami eNdiyana siyenzani esibangeni esokuvuselela ilizwe lakithi.
Babu Ndlovu akuyiphethe ngamafitshane.
Njenge-MDC thina izanu p f nangagawarobha kukhetho lo kazangawini. Nxa yena eqinisile ethanda abantwana beZimbabwe kavume ukuthi hayi bakithi busanini Thamisa kumbe ami-invite ngoba uyakhuluma ukuthi ngingasebenza lo muntu wonke kodwa ukukhuluma phela i-rhetoric ukukhuluma lokhuyani useke wambiza formally na ukuthi ngicela ubuye lapha Thamisa sezokhuluma siqondisise lokhu lalokho na olamandla okukwenza khona lokho ngumnankakho kaso Thamisa uThamisa I've always said is ready ukuthi akhulumisane lo mnankakho into ilegitimacy leyi ilungisise the ball is in ZANU-PF's court umnankakho akambize officially formally uThamisa bahambe belungisisa ukuthi intsha kwe-election balungisisa umnotho welizwe amazwi kaThuma ngiyawathanda sibili ayakha ngifisa ukuthi nga uyawatshela ilida yakhe ngumnankagwa iwathathe lawo mazwi biza uThamisa kulungisisa ilizwe.